Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 23 Mpalakazi 2020 uKatsitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
singameleli ukuthi uhulumeni azafake izimiso azafake ukuthi lockdown azafake amapolice endleleni hayi kodwa thina nxa kuvuma kasizihlaleleni emakhaya kasihlaleni sonke isikhathi sibuka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise.
Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo osokukhweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326.
Indawo le silungise during i-16 days of activism sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukuchaya kuphela physically but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Abesifazana bakobulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona. Ukuthi abomndeni wentathele zindaba yezemidlalo elodumo uTendai Ndemera obhubhe emadabu kakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni aweZororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngelanga lekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ababili babo bebengabe Mashonaland East, abanye ababili bengabakobulawayo leManicaland. Osokukhweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326 lokhu lo mkhuhlane waqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhulumende labezempila kahle baqhubeka bexwayisa lokukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organizations WHO zokuzivikela ekuthelelweni iCOVID-19. Lokhu kufakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe awethulele uzulu ngesikhathi ilizwe linanza usuku olwalotshelanwa isivumelwano somanyano olwe Unity Day.
Once again, appeal to the nation to remain mindful of the fact that COVID-19 is still with us.
Ngiyalicela bantu, lingazela khohlwa ukuba iCOVID-19 isakhona phakathi kwethu. Kumele sizinakekele kakhulu thina kanye lezihlobo zethu ngalesi sikhathi sokujabula. Singaze sadanisa uNkulunkulu.
Phakathi kwabedlula kancane ikhulu 122 abatholakale bele COVID-19 izolo, abedlula kancinyane ikhulu 105 ngabangelambali yokuya kwamanyamazwe, kuthi abalichumi lasikhombisa babo kungabaphenduka ekhaya bevela kwele South Africa. Bakhona abafana lomnumzana Sabelo Dlamini isakhamuzi eHarare abathi ngabe uhulumende ubuyela ekuqiniseni iziqondiso zokuvimba lumkhuhlane kubuyelwe kulokho ayekwenza lumkhuhlane usanda kuqhamuka elizweni.
Ngokwenzakala kwezinto ngendlela inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane wecorona indlela elikhwela ngakhona, bembona ngani uhulumende nxa engayibisela amanye ama-restrictions ikakhulu endaweni ezivele zigcwala abantu kakhulu, abantu bahlala beminyene khona. Uhulumende uyazazi zonke indawo, ulabo abantu abangakwanisa ukuthi babone ukuthi labo bantu abaminyane kakhulu bayafaka amamaski, bayalandela izinqumo zonke zokwehlisa inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Kodwa ingcwethi kwezempila kahle zithi kakumelanga ukuba kuze kufike esibangeni sokuthi uzulu ethulelwe iziqondiso ezilukhuni. Omunye wabo ngudokotela Gary Shaba othi uzulu kumele azimisele yena ngokwakhe ukulondoloza impilo yakhe.
Singameleli ukuthi uhulumende azafake izimiso azafake ukuthi lockdown azafake amapolice endleleni hayi kodwa thina nxa kuvuma kasizihlaleleni emakhaya kasihlaleni sonke isikhathi sigqoka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise ngasonke isikhathi ungananzelela lezinsuku abantu sebeyekethisa imaski sigqoka entanyeni nombe silevini kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangela emalokitshini lasemaphandleni ungalutshwane ukuthi ufice abantu bebuthene begqoka ama mask kodwa lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke ikakhulu endaweni ezinjalo
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke we-COVID-19 update, abogatsha lwezempilakahle baveza ukuba abesilisa abakusibanga seminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amane yibo abahlaselwa kakhulu ukwedlula abesifazane njalo beyisilinganiso esifika phose amachumi ayisithupha 57%. Kwabesifazane leli gciwane libikwa livame ukuhlasela asebekhulile abaleminyaka ephezulu. Kunje sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 12,544 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli lokhu laqala uhlasela elizweni abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi 10,159 ezwekazi leAfrika kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million bele COVID-19 Yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 60,254. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose athoba minwe mbili 78.2 million abahlaselwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.7 million elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yiCOVID-19 emhlabeni jikelele Asebe kuzigidi ezedlula ezilithumi lasichiya galombili 18.2 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 322,851 Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama
Abesifazana bakubulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWild, bathi babone belomlando wokutholisa umama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa, bethi uswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emgodweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Yijalo mama bona bathisela lokuchapha ema toilet. Befika ukuthi ama toilet kabe ngumnye nawu futhi ukuthi ayenye sewusegcwele. Benzele phansi idoti kungasangeneki. Kube le challenge ukuthi akulamanzi ema toilet besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu e toilet lapha na ufica ku queue vele abantu be line le kungangene iphathe ema toilet but siyabonga nxa ukuthi sebenza sebesilungisele ema toilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlando wabo ukulungisa izambuzi
umuntu ongosemsebenzini kadinga ukuthi ana indawo yokuzinceda nxa sethethwa waphatheka ngokunjalo mama lawo mele nje abantu basemsebenzini umuntu ole indawo zokuthi bazincede ngase kuthe baphatheka njalo futhi okumqoka ukuthi sikunanzelayo ukuthi mama phela ama-toilets amaningi asebenzi khonapha emkambo yikho kumaviki ambalwa edluleyo kuyoba le case yomama lona ukuthi awatshaywa igetsi emgodweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungala toilet so sibone kungumlando ukuthi sizame khona okuncane silapho sixhase iBulawayo Council sile wild kuze sirenovate this toilet so our hope is that ama vendors baza lobuntu and bazama ukuthi babone indawo le iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadilizi into ezenziwe phakathi
Umqondisi wenhlanganiso yabomama eWomen's Institute for Leadership Development Unkosikazi Samkeliso Khumalo uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Yani ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana ukuze ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo le siyilungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli we-committee ye-health and housing ekhansilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njengecity council abantu baduba ngokuthatha khona ukhana kwizinto okokuclean toilet abuye avandalize ini impompi athathe impompi right kwampanxa isesebenzisile isambuzi uzageza ngapi nje usethethe amathishu zonke bayathatha akulanto abangayithathiwe konke imithanyelo bayithatha konke ama-sanitizer bayathatha asikwazi ukuthi kanti uBulawayo singamncedisa njani.
Umansipala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngimele Studio 7 wakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abomdeni wentathelizindaba ebeyilodumo yezemidlalo uTendai Ndemira oguge emadabuka obusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathunani awezororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngosuku lwekhisimusi. UNdemira olembali yokusebenza njengentathelizindaba yezemidlalo kumankampani ezindaba achiyeneyo okweminyaka ethile akugqela iphephandaba leHerald, Sunday Mail, Daily Gazette kanye le Studio 7 utshone eseleminyaka engamashumi ayisithubhalambili yokuzalwa njalo utshiye abantwana abayisikhombisa labazukulu abayisithupha asebenze labo ekuthapheni indaba zemidlalo abanjengoCharles Mabika, Stan Katsandi, Colin Matiza, Tawanda Tafirenyika labanye bamchaze njengomuntu owayesebenza lula laye ejabulela ukuhlekisa abanye emsebenzini langekhaya. Abantu kunje babutheni kukheli ethi number 4 Kenan Mhlanga Avenue emzini weNational Mbare eHarare. Umna wakhe mnumzana Jamnorwa Thomas Ndemira onguye okhuluma emele imuli utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo wonke omngcwabo asenziwe ukuze ayebekwa eZororo Memorial Park ngolwesihlanu. Umongameli Donald Trump usebambisana labanye abakudalela iCongress ukwenzela ukubana azame ukuguqula impumela yokhetho olusanda kwenziwa kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okhokhela idale leSenate uMnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abe kubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Raphael Mthombeni bathi ukhanya engani kulabanye abantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba njalo kakusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khona futhi abe ngupresident. Kodwa ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama-Republicans. Izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphonga ubulawa, kungabi landaba. Izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha. Izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zonezana yizo kanye aba ezazi ngathi baqumbelene ngazo kodwa beswele umuntu onjengo-Trump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni. Bayamfuna, bayamthanda, balahlekelwe. Nxa ulahlekelwe ungenzani? Angithi uyasekela khonoku.
Umnumzana Dan Moyo ohlala kule Melika uthi uTrump uzasuswa esikhundleni kulandelwa imithetho yelizwe, loba nje kukhanya engani kafuni ukusuka eWhite House.
Ayikho into nje azoyenza, kuzothi mhlaka-20 nje even i-Secret Service lesikhiye segedi ukuthi angene eWhite House iyabe isisithethe yasinikeza uBiden. So ukuthi vele angazamani ukuthi awayalele eWhite House akungeke kwenzakale lokhu, ngoba i-America ngeke ize kuvumile khona lokho, ngoba i-America iqine ngendlela engakhona ngoba iyalandela imithetho.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idalele Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli. Bathi uTrump waqilwa libandla lamademocrats ezabelweni ezijiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 eseMaryland, ngingukips Dube.
Livetalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ukuhamba wezimota amaroli lamabhasi sekumempo emngceleni weBite Bridge osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwele South Africa zihlale insuku ezingaba zinhlanu zilokhu zizama ukuphuma elizweni lelo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimoto ezilubhekise eZimbabwe bezisuka emngceleni weBite Bridge zizefika phose edolobheni leMessina. Iningi lalezi mota ngamaroli athwala impahla bese kusiba le mota ezincane lamabhasi agcwele abeZimbabwe abazimisele ukuyaqeda ikhefu lekhisimusi lezihlobo ekhaya. Esinye sizalwane seZimbabwe welubhekise eHarare ongazivezanga igama wathi usizi ukuthi bamile nje emangweni akulamanzi lokudla kanti ke ilanga likhipha inhlanzi emanzini.
Sibuye sivele eCape Town sifika apha izolo ngo-6 o'clock. Lapha akula manzi okusela, akula ukutsha ilanga, njalo eborder abasicelelanga ukuthi inkinga yintoni ukuthi sibe lapha and asazi ukuthi sizohamba nini.
Abanye bebekhala ngokuthi incwadi abazithethe kwele South Africa ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus okufuze sihlale okwamalanga amathathu kuphela seziphelelwe isikhathi belokhu bengachaphi ungcele. Izolo kubikwa kulowesifazane obhubhileyo esendwendweni zokuphuma lezi. Kubikwa ekhale ngokudinwa lokutshiselwa ngemva kokuqeda phose insuku ezimbili sebhasini elendele kuchapha ungcele. Baningi njalo kubikwa belahlekelwa zimpahla zabo emfuleni uLimpopo sebezama ukuchapha ngenyawo ukuze bayefike ekhaya ikhisimusi ingakaqali. Kubikwa ukuhlolwa kwezincwadi esikhombisa isimo se-coronavirus salabo abachapha umngcele nokulandelwa kweminye imithetho yokuvikela i-coronavirus kungenye yezinto ezibangela ukuhamba kancane kohlelo lokuchapha lungcele. Ngakwelinye icele kubikwa umngcele uvalwa ngehola le-10 ntambama uze uvulwe ngemva kwehola lesine ekuseni kulandelwa umthetho wokwenqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Iziphathamandla zithi kuzathatha amaviki ukuqedale ingxabangxoza. Uhulumende usethumela amapholisa namasosha ukulungisa le ngxabangxoza. Isikhulume sogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpopo umnumzana Mathome Mureme uthi sebeqalile ukuthatha amanyathelo okulungisa lingxabangxoza ngokwehlukanisa amabhasi imoda ezincane lamarole.
The reason for this is because the officials on the side of South Africa and the other side.
Uhlupho lolulubangelwa ukuthi kungachaya isikhathi sokwenqabela ukuhamba kwabantu. Umngcele uyavala uze uvulwe ekuseni.
Processing people who want to go beyond the border.
Ngusenjalo umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi usethule amazwi enduduzo emolini yowesifazane obhubhileyo.
We are, as the embassy and particularly and specifically the consulate.
Sidabukile kakhulu njalo siphakathi kokuthintana lamapolisa akuleli ukuze kuqale amalungiselelo okuthumela isidumbu sikamufu eZimbabwe.
Of the deceased by way of the necessary documentation to facilitate and enable the repatriation of her remains.
Umnumzana Hamadziripi uthi iofisi yakhe ikhathazeke kakhulu ngalokho okwenzakala emngceleni weBeybridge. Uthi sebehlanganisa amakhanda lohulumende okwele South Africa ngumizamo yokuqeda ingxabangxoza esiqhamuke kulo mngcele ukuze abeZimbabwe laba benelise ukuyafika ekhaya ikhisimusi ingakapheli. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abadlali abaningi bemidlalo etshiyeneyo baseZimbabwe bathi lonyaka bazabe bezidlalele ngekhaya lemuli zabo ngosuku lwekhisimusi kungenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Ngithatha lezi ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lwekhisimusi lusuku oluvame ukuthakazelelwa kakhulu ngabantu abaningi abagoqela labezemidlalo bona abaye bephumula behlabe ikhefu. Kujwayelekile-ke ukuba ngosuku lolu kunathwe kudliwe abantu besina bendawonye lezihlobo labangani. Kodwa umdlali womdlalo wetaekwondo uVusimuzi Ncube uthi lonyaka yena konke lokhu uza kuzwela kwamakhelwane.
Mdoda, kuma-sports lapha ingane kuyaliwa la. Ucabanga ukuthi mina ndoda ukhumbula ukuthi I'm a full-time sports person. Ngathesa kubo ikhisimusi ngilabantwana, no Christmas presents, no groceries. Kuzabe kuyi-normal day nje njengamanye amalanga wonke. So kuyayilahla ndoda, vele ngiplan ukuzijonela endlini with family since we can't travel, no funds, nothing. Ngiyayilahla my brother.
Uncube ngumnikazi weqembu le-Panthers Taekwondo Club njalo uthola imali ngokuqeqetsha labo abafuna ukudlala umdlalo we-taekwondo okuyinto angenelisi ukuyenza selokhu kwamiswa ezemidlalo ngenyanga kaMbimbitho sekumemetheke umkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Umdlali webhola lokuqaga i-netball uSinti Mulelo uthi eminyakeni inyanga kampalakazi kuyabe kulesiphithiphithi kule micimbi eminingi yokuthakazelela ukuphela komnyaka, kodwa lo nyaka kunzima ukwenza lokho.
Thina njengabemidlalo lo nyaka i-Christmas yethu asoze siyidlale njengeminyaka edlulileyo. Qala besidlala sijabule kakhulu ngoba kuyabe kule midlalo eminingi lapho sebesithola imivuzo eminingi etshiyeneyo. Kusiba le micimbi eminingi njalo futhi eyokuvalelisana njengabadlali. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyabe sigcinile wasenzela imidlalo yethu sayidlala sayiqhuba kahle kwaze kwafika uDisemba. So lo nyaka ngenxa ye-COVID akula mbuthano ekhona. Mina suspenda iChristmas yami labantu bami, ifamily yami. Ngiphekela abantwana sisidla sithokoza siyimuli.
UShadrack Nyawa ngumdlali weqembu lomdlalo wenguqu elidlala kusigaba sePremier Soccer League eleBulawayo Chiefs. Lo mdlali usanda kubizwa kuqembu elimela ilizwe lama-Warriors elilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-African Nations Championship ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo.
Mina I'll be spending my time with my family indoors due to this pandemic. And for me now, as a football player, I'll be keeping myself fit since this year we didn't play football. So you never know next year ukuthi isizini ingaqala nini, so I have to keep myself fit.
Unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Spanda uthi yena ngosuku lwekhisimusi uzabe esemzini wakhe emaphandleni.
Kuphelile umnyaka nanko sesikukhisimusi, mina ngokhisimusi ke ngizoziyela ekhaya ngiyodla ukhisimusi lezihlobo labangane bese mphenduka ke kumnyaka ezayo ke sengizoqalisa ukuthi sibone ukuthi umdlalo wethu sizawudlala yini lokuye emsebenzini into ezinjalo nje. UKhisimusi nje yena angazi ukuthi uzobe njani under these restrictions. Having said all that, uqondile nje ukuthi ama restrictions amanye abe lokho ekhona ukwenzela ukuthi kuvikele ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ngoba ma kungayekelwa nje hayi singafa siphephe.
Ukuqhutshwa kwezemidlalo kumiswe ngenyanga kaMbimbitho, kwathi ngenyanga kaNhlangula uhulumende uphe imvumo eminye imidlalo ukuba isingaqala njalo inhlelo zayo, kodwa balutshwane abayenelise ukuvuselela imidlalo ngenxa yokuba kuningi okumele bakwenze phambilini kokuba baphiwe imvumo yokudlala okudinga imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika seliyazise ungokufakela izijeziso zenotho inkokheli yamankampani kahulumende weTurkey ebona ngezomvikela lokuthengwa kwezikhali kwamanye amazwe eDefense Industries loba SSB ngokuthenga izikhali zohlobo lwama-missiles awe S-400 surface-to-air missile kunkampani kahulumende weRussia eRosoboronets. Lezi zijeziso ele Melika lithi kazijonganga ukweyisa amandla ebutho lakwele Turkey loba amanye amazwe angabangane lalelo lizwe, njalo le abangane beMelika, njalo kungasahlolwanga ukwenza libe ngelingaqinanga ukuzivikela ukuhlaselwa ngamanye amazwe omhlaba, kodwa zijonge ukufakela ele Russia imigoqo lokwengeza indleko yele Russia ngomonakalo eludale emazweni womhlaba ngendlela ezijiyeneyo. Elemelika likubeka sobala Turkey ukuthi abakwenzileyo ukuthenga isikhali se-S-400 missile kulakho ukudalela ibutho leMelika ingozi enkulu ngokutholisa ele Russia inzuzo yemali enkulu kanye lokwenza kube lula kuRussia ukuthi yazi imfihlo yonke yebutho leTurkey lomsebenzi wonke wokulungiswa kwezikhali zakwele Turkey. Ele Turkey libikwa lingazange lilalele isixwayiso seMelika ngoba liqhubekele phambili lathenga isikhali lesi S-400 missile laqhubeka ngokulinga kokusebenza kwaso lanxa linikwe ulwazi olweneleyo ukuthi lilakho ukuthenga ezinye izikhali ezifana le S-400 ezilungiswa ngabomanyano weNATO ebezingasebenza ngendlela inye loba okungcono kulaleso eseRussia. Leli nyathelo libangele njalo ukuthi eleTurkey likhutshwe kumanyano wamazwe omhlaba wezomvikela weGlobal F-35 Joint Strike Fighter Partnership. Lezi zijeziso eleMelika lithi lifuna kube sobala kwabeTurkey ukuthi kalisoze lagoqa izandla umngane walo esebenzelana lesitha sabo iRussia endabeni ezingaphambanisa ezomvikela emhlabeni jikelele. Embikweni olotshwe ngunobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State uMike Pompeo ukhuthaze eleTurkey ukuthi lilungisise udubo eseludalile ngokuthenga isikhali se-S-400 missile ngokuphangisa lisebenzelane leleMelika ukuze ubudlelwano bamazwe omabili bungonakali ngamandla. ELeTurkey ngumngane omkhulu njalo oqhakathekileyo weleMelika oluncedo olukhulu kwezomvikela emhlubulweni elikuwo okungabangane obuhamba kuhle okweminyaka eminingi, ngakho kuqhakathekile ukuthi lilungise iphutha lokuba lesikhali esingadala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, kutsho uPompeo.
Lilalile udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.